Into khona ukuthi akusiko eAmerica kuphela lapha abantu abala khona ukuthi behlatshwe iJackson yeCovid. La khona apha eEngland lapha esikhona abantu bakhona abalayo sibili kuvike phelileyo kade bedemonstrate lapha eLondon bedemonstrate ukuthi kabafuni ukuthi behlatshwe. Njalo kumele ukuthi abantu abangafuni ukuhlatshwa kumele ukuthi amalungelo abo ehlonitshwe, njalo bengahlukuluzwa nguhulumende ikakhulu endabeni zokuthi bayabandlululwa nxa kubuya endabeni zokuhamba ukuphuma ngaphandle kwelizwe lokungena. Ngikhuluma nisenze nje kathe se-UK lapha kulabantu abangafika 22 million abangakahlabi ngibala yona iJackson yokuqala. Baningi sibili abantu asebetholile iJackson yokuqala bafika khonapho 44 to 46 million abantu asebethole iJackson yokuqala e-UK la. So khonokho elikubona e-America kuyafana la ngapha ukuthi nje ohulumende bafuna abantu behlabe ngazo zonke indlela. So ke bona abantu abalayo ukuhlaba kabaphiwe i-coverage ngumsakazo engaba njengaleyi ephiwa laba bantu abahlabayo. So akusi problem yona e-America kuphela, i-problem yethu lathi ngapha, njalo i-problem umhlaba wonke jikelele.
Amanani ababanja lomkhuhlane ayakhwela yini langapho?
Into engathi ibanhle ngapha kithi kwele Bhilithani ukuthi inani labantu ababamba ubhubhane lolu seliqalile njalo ukukhwela, kodwa ke lithi likhwela inani labantu abatholakala bele gcikwane leli. Abantu abangeniswa ezibhedlela inani labo hayi galikakhuphuki, njalo labantu abatshonayo betshoniswa yilubhubhane lolu hayi lisesephansi sibili. Uyathola ukuthi njengalamuhla kufa abantu abangu-28 lapho esivela khona sike safika kwezinye isuku kade sokusifa abantu abayi-1821 a day. So nxa ukhangela lamuhla ukhangela lapho esivela khona uzabona ukuthi kulobubelo sibili abantu ababambugciwane leli inani lalo ungalilinganisa lenani labantu ababhubhayo, uyabona ukuthi hayi ubhubhane lolu aluselalo ulaka lolana obelulalo ekuqaleni.